Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 27 kuMpandula 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu namhlanje, kulabantu abalijumi lasithupha 16 abahlelwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe kusuku ezimbili ezedluleyo. Ababalisi lezifundi bakhala ngokuswelakala kwamanzi, ama-sanitizers lokunye ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo kusasa.
Kudingakala ama-sanitizer, amasepa okugeza izandla, amapendo kumaka i-social distancing.
Ababalisi lokhu betshaya phansi ngenduku besithi kabayi ezikolo.
Ababalisi ngokusela kwabo baphekula kabayi emdukini.
Kodwa uhulumende uthi ziyavulwa kusasa izikolo kwele Zimbabwe.
Children are going and starting school tomorrow. All class president will write in their agenda.
Sesavula izikolo. Abantwana abakuzinga lika grade 7 labaku form 4 bayavula kusasa.
Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulumsakazo. Kulabantu abalitshumi lasithupha 16 abahlolwe batholakala belomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusuku ezimbili ezisanda kwedlula. Uhlangothi lwezempilakahle luthi inani labantu asebehlolwe batholakala bele-coronavirus kusukela ngombimbitho lonyaka selifika phose inkulungwane eziyisitshiyangalombili 7,803. Phakathi kwenani leli abedlula inkulungwane eziyisithupha 6,067 sebaphepha kumkhuhlane lo. Abafika phose amakhulu amabili namajumi amathathu 227 babhubha. Kusukela ngolwesihlanu akula muntu obuleyo ngumkhuhlane lo kwele Zimbabwe. Kusenjalo izikolo ziyavulwa kusasa eZimbabwe. Ababalisi nezifundi bekhala ngokuswelakala kwamanzi lokunye okungabavikela kumkhuhlane we-COVID-19. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abafundi ababhala imihloliso yokuphutshisa izinga lika grade 7, uform 4 kanye loform 6 bayaqala ukufunda kusasa ezikolo zikahulumende. Okubikwa ukuthi ezinye kazilampahla eyeneleyo eyokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umbalisi uNkosikazi Sakhile Dube uthi kunzima ukuthi izikolo zithole imali yokuthenga ezikufunayo.
Kudingakala ama-sanitizer, amasepa okugeza izandla, amapendo kumaka i-social distancing, ama-disinfectants lokunye okunjalo ukuthi izikolo zivule ukuze sivikele umkhuhlane wona lo we-corona. Izinto zonke zona lezi zifuna imali. Izikolo zithola imali ebazalini through the payment of fees. Izikolo lokhu zavalwa ngo-March, abazali bebengabhadali fees. So izikolo ukuthi zi-raise imali yonke yona leyo ukuthi zibe ready, zilungiselele ukuthi izikolo zivulwe kunzima. In a way, vele izikolo zonke azikabi ngenxa yesizathu sona leso.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Richard Moyo, umbalisi ohlala koBulawayo ofundisa isikolo seRobert Sinyoka.
Yamanzi ngayengekho isikolo sivula. So siyavula ngemandi ukuthi kuyahamba kuthini khona phansi kwazi esigabeni sona leso. So besenthe ngabona ukhansila ngathi ngimlethele lolu hlupho ukuthi mhlawumbe ayesicelela phambili khona ukuthi umgodi siyawucela ukuthi ube khona kule isigaba khonapha esikolo. Isikolo sikhona, sikhonapha yiperi ebheni. Ngokwethu nxa siyiperi ebheni kasifandi abantu labana bangayo. Uhlupho olukhona ngale lohlupho olukhona ngapha lwehlukile olwethu ngathi ngalilukhulu. So besicela ukuthi khonokho okukhulunywa ngokusanitiza kubonakala ukuthi kwenziwe konke, abantwana bagqoka amamaski, zonke lezi zinto asilazo.
Abazali abaningi bathole amehlo ngokungenzakala ezikolo. Unkosikazi Evidence Dube olomntwana okumele abuyele esikolo kusasa uthi kuhle ukuthi izikolo zivulwe kodwa indleko zakhona ezifunekayo ziningi kakhulu.
Hayi, sikwamukela ngesihle sibili ukuthi izikolo ziyavulwa. Abantu bethu besedini ngokuhlala ezindlini kodwa silenkinga, inkinga yesilayo yokuthi khona ama-fees akhona, they are so exorbitant. Asiboni sizayinelisa ukubhadala. Mina ngenje ngikhulu ngisebenza kuhulumende ngihola 5,000 and isikole umntana ami afunda kiso bathi bafuna 28,000. Ngiyazibuza ukuthi khona esabe siyafika esikolo 28,000 yakhona bese ngitshontshe kobani.
Esinye isifundi uPrince Nyathi uthi ukukhuphuka kwenhlawulo yezifundo kuyabadanisa ngoba abazali kabalamali.
Ngiyajabula uma ngizothola khona izikolo ziyavulwa, kodwa ke lapho isuka khona sidane sinabantwana besikolo sizothola khona amafizi lawa abe sikhwelele ukuthi khona abazali bethu ngisho ukuthi besibhadalele. Ngoku-ke kuyasidanisa ngoba lathi esikhangelele ukuthi njengoba sesihlezi isikhathi eside singafundi kuze kuba khona lokuthi lesikhe sifundi lathi siqhubeke ukuthi lathi sibe ngabantwana bethu kusasa elihle. Ngakho-ke siyacela ukuthi amafizi akhona abazali bethu bayenelise njengabantwana sifuna ukufunda ukuthi lathi sinelise.
Izikolo zavalwa ngombimbitho lonyaka kusenzelwa ukuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID. Idolobho lakoBulawayo libhekane lohlupho lwamanzi njalo izikolo eziningi kazilamanzi lokunye okumele kusetshenziswe ukwenzela ukuthi abantu bengathelelani umkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Udaba olufanayo, ababalisi bathi kabahambi ezikolo kusasa ngenxa yokuthi uhulumende kakhuphulanga iholo labo. Umevisigama usethulela lolu daba.
Inhlanganiso zababalisi zithi kusobala ukuthi ababalisi abaningi kabayi ezikolo kusasa ngoba bakhonona ngeholo eliphansi. Bazakwenza lokhu loba kule mibiko eyethulwe luhlangothi olubona ngokuqhatsha isebenzi olwePublic Service Commission oluthi luzakhuphula iholo lezisebenzi zonke eZimbabwe. Aluvezanga ukuba iholo lizakhutshulwa ngesilinganiso esinganani. Uhulumende ubika njalo ukuthi usedinga ababalisi abafika inkulungwane eziyisithupha 6,000 ukuthi abantwana bafunde kahle ngesikhathi kuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Umqondisi weZimbabwe Teachers Association ZIMTA uSikhwica Mfundo Sifiso Ndlovu uthi ababalisi bakhathele ngeholo eliphansi ngakho-ke kabasoze bahambe ezikolo.
Ababalisi ngokuphela kwabo bathekula ngabayi emsebenzini. Njalo ngidinga lathi asilandi labalabo ukuthi sibakhuthaze ngokuthi baye kumbe bani. Sizendaba nokuthi uhulumende aphangise agcwalise izitshelo zawo ngokuthi bazuze imali ebelayo ukuthi baye emhlobeni.
UNdlovu uthi ababalisi abaningi kabanamali yokugada amabhasi lemichova.
Imali engangokuthi kasenzinasikhuluma mina ukwazi ukuthi angabhadale imali ethi $20 ukuthi agade aye ibhasi ayephika endlele eholeni $20.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Nokuthula Hlabangana Mpofu okunhlanganiso eye Progressive Teachers Union of Zimbabwe othi kabalaqiniso lokwethulwe yiPublic Service Commission.
Lokhu akusenzi sicabanga ukuthi sokuzamele sibe ngabantu abatatazelayo. Sesitazazele ukuthi ngemande sizafuna.
So thina sithi hayi thina sifuni cost of living adjustment. Thina njenge-PGZ thina sithi sifuna isalari ethengayo. Wena leyana esayikhulumayo ukuthi abasifakele isalari $520 or equivalent nge-bank rate.
Umphathintambo kahulumende obona ngezemfundo umnumzana Kane Ginyilitshe Mathema uthi akazilutho ngokubhekane lababalisi. UMathema uthi ziyavulwa izikolo kusasa kulandela ukulungiselela okuphakemeyo okwenziwe nguhulumende.
Sesavula izikolo, abantwana abakuzinga lika grade 7 labakuform 4 bayavula kusasa. Sesilamaviki amabili savule izikolo zalabo abaloba imihloliso yeCambridge. Singeke savula izikolo singazilungisanga okufunakalayo. Lisibona engani sizinyamazana ezivula izikolo singanaki okufunwa ngabantu. Okwababalisi ngakungatshelwa ukuba balenkinga. Kayisithi sodwa esivula izikolo.
Umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions uthi kumele uhulumende alungisise uhlupho lwezisebenzi.
Nxa abantu kufanele kube yibo ababamba ke amahofisi kahulumende, kungaba ku-public service, kungaba ezikolo, endaweni ezithize kuma-institutions, bengasenelisi kuya emsebenzini, ngubani manje ke ozabamba ke umsebenzi kahulumende?
Unkosikazi Sibona Kuhle Xaba, isakhamuzi seNjube koBulawayo esilomntwana okumele ayefunda kwesinye isikolo edolobheni leli, uthi kuyabakhathaza kakhulu nxa ababalisi bengasoze bahambe ezikolo kusasa.
Isituation yangikhona kayiyenzi, abantwana batshona besedinga amanzi angithi. Njalo lapho abadinga khona amanzi kukhatshana, njalo kusemgodini kuyalayinelwa babeyaleti. So mina ngibona kungcono ukuthi kungabe abantwana bahambe esikolo. Esikolo at least kungcono kulama ama jojo tenki bakwanisa ukuthela be city council abantwana bachona bese esikolo benga attractize izinto ezingabaphambanisa ezinjengokuthi i girl child yakwanisa ukuzithwala ngenxa yakho nalokho amanzi ukuze umntwana aphumelele kumele ahambe esikolo
akwaziwa okuza kwenzakala esikolo njengoba ababalisi bechaya phansi ngenduku besithi kababuyele esikolo uhulumende la esithi uyazama ukulungisa konke ubhekane lababalisi lezifundi ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Abanye abantu abathi kumele uNkosazana Dokozani Khuphe lo mnumzana Nelson Chamisa bakhumisane umlotha ukwenzela ukuthi basuse ibandla lezanu PF embusweni. Kodwa kulabanye abathi uMakhuphe loChamisa ababanga umanyano owe-MDC Alliance bangeke basebenza bonke kwezombangazwe. Abantu abaphendule umbuzo othi kumele abantu laba benzeni ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele baveze imibono etshiyeneyo abanye besithi kumele uChamisa abumbe elakhe ibandla. Ukuthukana kukaMakhuphe loChamisa kwaqala kusanda kubhubha uMorgan Tsvangirai ngomnyaka ka-2018. Abaku-MDCT abaphiwa imvumo umthethondaba we-Supreme Court ukuthi yibo okumele bakhokhele ibandla leli athi kuChamisa sebethwalise nzima abaku-MDC Alliance. UMakhuphe kukhanya elokhu ethwalele uChamisa ubhulo esithi kathiyane le-MDC Alliance. Ukuze sihlaziye ukudaba lolu lokuxothiswa kwamalunga e-MDC Alliance kudala lepalamende libandla le-MDCT sixoxele lomnumzana Majobana Ncube igqwetha elilwela amalungelo kwaZulu umnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MDC Alliance lomnumzana Dan Moyo okubandla le-MDCT. Uncube usungula lolu daba.
Nxa sikhangela indaba yerikholwe okuqakathekileyo yilokho irikholwe yenzakala nxa umuntu sekuthiwe kasabelong to a party. So umuntu kufuze ukuthi aqale within iparty yona ngokwayo ngoba iparty lama disciplinary purposes that it goes through wonke umuntu kufuze ukuthi abe subjected to a disciplinary process nxa ukuthi wawuphambanisile engakaxotshwe eparty. But ozakunanzelela ukuthi abantu uthola ukuthi abaxotshiwe so uphuma incwadi eziye parliament eziya ku Minister of Local Government. Ama internal processes of ama party are being ignored. Which is into engekho emthethweni. Umuntu angeke uphume ukuthi kase member yenhlanganiso from the blue without engaging ama internal disciplinary purposes. So it's being abused on that basis ngoba sokutargetwa certain individuals for expulsion or e-recall.
Babu Edwin Lo.
The Alliance yahlanganisa ama-parties athile njengoba bejayele ukutho njalo. Ihlanganisela ama-parties yiwo angena ekhethweni ngo-2018. Esuka lapho lawo ma-parties yavumelana ukuthi ayenze i-Congress bayehlangana babe libandla elilodwa okuthiwa yi-MDC Alliance okutho ukuthi-ke yilo-ke ibandla lethu-ke lona lelo. Yikho-ke omunye umuntu angeke avuke nje ekuseni athi yena usezibiza ngegama elingayisilo lakhe. So asiyindawo kasitshintshi lutho sizaqhubeka sinjalo bona labo abaqhubeke ngendlela abakade bevele besebenza beyiyo yona. Lapha abakwenzayo yindlela yokuzama nje ukuthi engxenye bangathola amavoti ngokukhuluma igama elingayisilo labo baziveze e-MDC Alliance. Bona beyi-MDC Thokozani.
Kodwa-ke lingenza njalo akusoze kuphambanisa abantu.
Abantu into abayayifunayo bayayazi bafuna i-MDC ekhokhelwa ngobaba uChamisa. Kulogo MDC Alliance kule sandla esilekhanda likaChamisa phakathi. Abantu into abayazina leyo into abazabe beyidinga-ke kuma-by-elections la azabuya ngoDisemba kusiya-ke kukhetho olukhulu oluzaba khona ngo-2023. Ikhoke hayi kakusethusi-ke lokho abafuna ukukwenza kodwa kuyagcwalisa sihlala sikutsho ukuthi hhayi laba abantu bayizanu basebenza ezanu p f nxa izethu ngabavumela labo ukuthi barejistere i-MDC Alliance ekhethweni kuzakhanya obala sibili ukuthi hhayi bayizanu.
I-MDC Alliance bayakhohlwa ukuthi kahle kahle bona baze bafike lapho bafika njani bayakhohlwa ukuthi kahle kahle uChamisa azigcine engu-president yena ngo-2014 waluza i-contest yokuba ngu-secretary general wagcina esengu secretary we policy and research isikhundla esiphansi kakhulu bayakhohlwa ukuthi according to constitution yethu angeke uphombe uvuke ekuseni ukuthi hayi mina sengiwu-appointile wena usungu vice president even when izoludliwe nge-election ukuthi nguwe manje oso osuyibhosi yomuntu okudlile izolo umthetho awusebenzi kanjalo so okokuqala abafowethu kumele bananzelele ukuthi umthetho wephathi waphulwa right from the beginning and lana thina sinikezwe i-opportunity yokuthi sikulungise konke lokho of course ma kuyiwa ku-2018 i-alliance yayisi-hijackiwe i-alliance yisivumelwano akusiyo phathi akekho even one ongathi ngo-2018 besiyavota abakuhluleka even e-court ukuprova kunalokhu ku-supreme court ukuthi babe yiphathi
lapha sizwe umnumzana Dan Moyo okubanda le-MTCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khubhe umnumzana Edwin Ndlovu okubanda le-MDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lo mnumzana Matshobana Ncube igqweda elilwela amalungelo kwaZulu singakangeni kwisigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umongameli Donald Trump wakwele Melika usekhethe unkosikazi Amy Coney Barrett ukuba athathe isikhundla sikamoyi uJustice Ruth Ginsburg obhubhe ngeviki ephelileyo lokhu kwenzakala ngesikhathi uGinsburg engakangcwatshwa kukhangelelwe ukuthi unkosikazi Barrett angene esikhundleni lesi loba abakubandla lamademokrasi besithi bekumele umahluli we-supreme court uzathatha isikhundla sikaGinsburg akhethwe sokwenziwe ukhetho lukamongameli ngenyanga ezayo okwamanje sike sizwe ezamasiko
namhla
kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sigqiba ingxoxo yethu yenkosi yamandebele silobaba umnqondo obanzi magonya ubaba unkululeko gwabalandamade lo baba uBornman Khumalo isikhulumele senkosi ubulelani lophengula Khumalo uKhumalo usungula lolo daba
ake ngithinte Mthembu ukuthi kukwaba lama food parcels lathi siwapha abantu lapha eSouth Africa bekulesifiso ukuthi ngabe sithumela abantu ihlanyelwe ekhaya kodwa izimali bezingakangeni kahle kahle kodwa kuzakwenzeka khonoko kuzatrainwa abantu ukuthi bafunde ukulima bafunde ukufuya ukuthi bakwazi ukuyaziphilisa emakhaya ngoba manje uhlupho lukhona olukhulu lapha eSouth Africa Mthembu masinakhuluma abantwana ekhaya anti bayancithwa amathuba amaphi amathuba aphiwa abanye abantu babele kude abantwana bayeza lapha eGoli bahlupheka eGoli bahlupheka kakhulu bangaphiwa nemsebenzi ngoba bengabantu ababela ngaphandle abanye abala maphepha bebalekela isimo sekhaya bona laba abantwana kuzazali ukuthi bathola ukufundiswa imisebenzi ethile ukuthi bakhuyele ekhaya bayekwazi ukuziphilisa asingakhulumi kakhulu nje Mthembu ngoba angithi nxa into isasungula kodwa-ke ngitshela iqiniso ukuthi amandla onke inkosi wafaka khona bekuthini impilo zabantu bakomthwakazi zibe ngcono akukhethi Plumtree, Chololo, Binga, Beitbridge, Gwanda ubukhosi bakithi abukhethi muntu ukuthi ukhuluma nini bani kodwa-ke inhliziyo yenkosi ekuthini impilo zabantu bakomthwakazi zibe ngcono Mthembu ngiywana ngisho asilabhajethi kodwa usizo bayafaka abanye abantu nje usizo futhi kusiyaqhubeka kusenzeka kuzaba lo mahluko omkhulu empilweni zabantu babethu
yes akuzakakhulu kwabalanda wona ubona ngani inhlelo ongazifisa sezwa inkosi iziphi kwabala
inkosi mina akangikhangelelanga ukuthi ingasizela lutho inkosi likhanda thina yithi umzimba isitimela kuze sihambe sihoqa umzimba thina abathakaze so abathakaze seleleni ukuzithandabuza selele ukukhonfyuza ngamapolitiki sekuleke futhi kwehlukaniswa ngamapolitiki ubukhosi kuyikhanda komzimba wonke wakomthakazi so sifisa ukuthi inkosi mangakwazi ukuthi nxa ingathola indlela yokuthi ixhumane lezi nduna zonke lezi ngoba i-confusion iqala ezinduneni
ye baba umagonya wena ubona ngani inkosi kodwa manje kumele iyenzeni
engingeke ngakuphendula mfokamthembu yukuthi inkosi izabuyela nini obulawayo ngokomthwakazi but engingakutshela abalaleli ukuthi akusekude inkosi izabuyela ehlala kumthwakazi khona ukuthile okusamele ukuthi abantu kuqale kulungiswe andivana ingonyama ihambe iyehlala esalinisayo kobulawayo.
Hayi ke udaba lethu luma lapha kwalamhlanje besilobaba uBornman Khumalo isikhulumeli senkosi ubulelani loBhengula Khumalo umnumzana Mqondo obanzi Magonya lo mnumzana Nkululeko Gwabalanda Made asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. So kwisikhathi sohlelo lwabatsha
lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo muhle siyadibana njalo kuhlelo lwabatsha igama nguMike Wobe. Namhla kuhlelo sikhangela udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Kuhlelo silozenzele eNdebele womsakazo wesite lapho balenhlelo ezijiyeneyo ezikhangela udaba lokumemetheka kwalomkhuhlane. Zenzele ngiyakwamukela kuhlelo. Yini umbono wakho ngokukhuphuka kwenani labantu abasebe banjwe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni?
Ngibona ngani emsukwini ezidlulileyo inani labantu ababanjwa ngegciwane le-COVID liya lisehla ngishiwa kulamalanga ayathola ukuthi nxanye obulawayo lapho kuya kulabantu abayi-4 or 5 abatholakala bele gciwane. Even if you look country wide the number of abantu abafayo ngo-COVID iyayehla, inumber abantu abatholakala bele gciwane iyayehla. So I think I can safely say ukuthi kona iZimbabwe sizamile kakhulu ukuthi inani labantu abatholakala bele gciwane liya libe phansi njalo liya lisehla ngokuya kwesikhathi.
Ubona ngani umkhuhlane we-COVID-19 usiphazamisile na impilo zabantu elizweni?
Umkhuhlane we-COVID lo wenze kwaba lama-lockdown, amankampani avala, abantu behluleka ukuthi besebenza kwezinye indawo. Uzananzela ukuthi iZimbabwe ilizwe elinabantu abaningi abangasebenziyo, abaphila ngokuthengisa ezitridini, abaphila ngokuyawoda impahla kuboBotswana, kuboSouth Africa, bezithengisela ezindlini zabo. Ukuvalwa kwamabhoda kuphambanise kakhulu abantu abaningi, izikolo kuvaliwe. So inhlelo zabantu abasakhulayo abafundayo loba abasebenzayo baphambaniseke kakhulu. Baningi abantu ababethola ama-scholarship akade kumele beye kubo-America, kubo-India, e-South Africa, endaweni ezijeneyo beyefunda. Abantu laba basenelisi ukuhamba. So 2020 abaningi musemoshakele, sebezazama ukuthi behambe next year. Abanye amathuba la sedlulile ready ngoba ama-visa expire sekumele beqalise ama-processes lawa phansi. So kube lama-inconvenience amaningi kakhulu.
Kuyini okumele kwenzakale ukusiza abatsha abanempilo eseziphazanyiswe ngalo mkhuhlane njalo uhlelo lwe-lockdown?
Ngumbuzo onzima kakhulu lokhu ukuthi kuyini okumele kwenziwe ngoba COVID it was not anyone's creation. Njalo siyazi ukuthi uhulumende wethu le akalayo imali eningi besiye sezwa ngama-stimulus package lani ama projects abatsha, but imali zakhona zimali ezincane nje zingatsho lutho. So singathi nje it's one of those natural causes that happen and abantu nje kumele bethi pick up their pieces and see where they can start, because singakhuluma ngokuthi uhulumende kumele yenze lokhu, uhulumende kumele yenze lokhu, but siyakwazi ukuthi uhulumende kalayo imali yakhona nale ukuthi kwenziwe. So singanje abantu bekhangelele ukuthi u-2021 uzaba ngumnyaka ongcono, izulu line, abantu belime, impilo iqhubeke.
Ba ingxoxo yethu ngokuphosela amazwi akho okugcina.
Isikhathi esinengontanga yibo abahamba kakhulu, besiyagida, besiye ematshwaleni, besiye echurchi. So kuqakathekile ukuthi kona ontanga bezivikele, bephinde bevikele lemuli zabo, ngoba siyakwazi sibili ukuthi umkhuhlane lo usakhona. Loba nje inani labantu ababulawa ngumkhuhlane lo kumbe abagula nge-COVID lehle kakhulu, kodwa-ke bakhona abantu abasayigula lo mkhuhlane we-virus.
Isikhathi yiso esesidliwe nguMangoyi. Sithanda ukubonga Zenzele Ndebele umsakazo wesite. Zulukandaba lingakhohlwa ukuthi sizohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, 8-9 PM lapha emsakazweni weStudio 7. Oliver Lisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Sizohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Sike sizweke ezokholo lwesiKristu.
Yeah, I'm amukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili inkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje usihlwa ngiyabonga lami ukwamukela uhlelo
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje ngikhangele kwabase-Efesu ichapter nga 6 verse ka 10 sisiya ku 12 lapha ngifuna ukuthi sinanzelele ukuthi impilo yesu kristu impilo eyokulwa ngaso sonke isikhathi ngakho abantu abaningi bakhangelele ngaso sonke isikhathi ukuthi kumele ahambe umfundisi ayethandazelwa engaba loduko kodwa ngifuna sibalele ivesi isincedise empilweni lehambeni lwethu nxa sihamba singamakristu uthi yena uPaul ebhala lapha kwabase-Efesu qinani enkosini lasemandleni ayo amakhulu fakani isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu ukuze lanelise umelana lamacebo kaSathane ngoba kasili lenyama legazi kodwa sila lababusi lemibuso kanye lamandla omhlaba lo ogcwele ubunyama silwa njalo lamabutho emimoya emibi emibusweni yasemazulwini ngakho ngifuna ukuthi okokuqala sinanzelele lokhu ukuthi uPaul uthi yena ekugcineni qinani enkosini lasemandleni ayo amakhulu abantu baye befuna ukuqina kwezinye izinto akumelanga uqine kumfundisi kodwa qina enkosini laselizwini likaNkulunkulu akumelanga ukuthi hayi mina ngiqine ukuthi echurchini lebhatshi lami sebangigqokise echurchi qina enkosini lasezwini likaNkulunkulu akumelanga njalo ukuthi wena uqine ukuthi mina ngile mali kumbe ngifunde kakhulu abanye bacina ngokuthi ngimuhle konke lokhu kuyedlula nxa umuhle uzaguga ngelinye ilanga labakade bekukhangela bengasakubona nxa kade ule mali abantu abaningi bacina ngezikhundla emabandleni ukuthi amna nje sikhundla echurchi manje njengoba kathesi ama-church evaliwe isikhundla sakho siyabe sisebenzayo kodwa nxa ugcine enkosini awusoze uphelelwe ngamandla akumelanga mzalwane wami ukuthi nxa uzivikela kusathana isihlangu sakho singapheleli ukuthi ngapha unyawo lwakho lukuKristu ngapha olunye unyawo lwakho luphakathi kodaka olunye ongazakulubona ngiyangizwa abanye beze bethi hawu uzibanibane ngangena ezulwini lami ngizangena ngihamba ngo-reverse akumelanga ukuthi ube yisisekelo somuntu ombhaxa zombili nxa uma enkosini mana enkosini themba izithembiso zikaNkulunkulu themba ilizwi lakhe manje ngiyathokoza lapho uPaul uyachasisa indaba kumele kube njalo iqiniso yileli mzalwane wami olaleleyo mlaleli wami kasilwi le nyama kumbe legazi kutho ukuthi lapho asilwi lo muntu kodwa silwa le mimoya esingayiboniyo thina kodwa limoya yona iyasibona njalo limoya iyamesaba umuntu owethemba uNkulunkulu nxa leyo moya ungamanga wena kuNkulunkulu ungamanga phezu kwelizwi lakhe ungamanga phezu kwegama likaJesu awusoze uyinqobe leyo moya seyanqotshwa uJesu esiphambanweni ngakho wena kumele ume phezu kokunqoba kukaJesu yikho kuzayenza ukuthi lawe ube ngumnqobi uPaul azathi thina singabanqobi abaphezu kokunqoba
akuyiphethe mfundisi
sesigqiba intshumayelo yethu namhlanje ngifuna ukukhuthaza ukuthi ekugcineni kwakho konke sokuthunyayeliwe sokwenze yonke into kumele wena ume nta uqonde uqine enkosini lasemandleni ayo amakhulu asithandazeni baba ngegama likaJesu siyathandaza ukuba qinisa abantu bakho abalaleli lizwi kulabo uNkulunkulu asebehlulwa ngomubi baqinise njalo bakhulule phakathi kwamandla esono lemjibila yakho uSathane ngegama likaJesu ngokuzwa izwi lakho abasizakale ngegama likaJesu amen
bekuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungamili nkomo
siyabonga kakhulu untungamili nkomo kunabantu abalitshumi lasithupha 16 abahlule batholakala bele COVID-19 eZimbabwe kunsukwana ezimbili ezedluleyo ababalisi lezifundi bakhala ngokuswelakala kwamanzi ama sanitizers lokunye okuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo kusasa. Ababalisi lokhu betshaya phansi ngenduku besithi kabayi ezikolo, kodwa uhulumende uthi zizavulwa izikolo kusasa kwele Zimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olwanamhlanje oluvalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganini ekuseni ngo-6:30 a.m.